Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 20 Ntulikazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
So dubelisile lokhathesi omama uyakuhamba ufuna noma iloan njengami khathesi ngiyaqalisa ayabe ngama virgin claims the we need collateral security when we abongelayo kwakhathesi but sesithaba ngamathesi i-fidelity sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 ingela collateral.
Abesifazana abakumsebenzi wokwemba abasembukisweni we-mine entra kobulawayo bakhala ngokuthi bafuna imali yokuthuthukisa umsebenzi wabo.
Namhlanje kunje so abantu babuyile kuseni bakhangelwa bebonwa abantu abalolwazi ngendlela ukuthi umuntu okumele aphiwe i-wheelchair uyabe ngumuntu onjani. Ababoniwe namhla sebetholile ama-wheelchairs abo.
Abenhlanganiso ye-Rotary Club Fresno esigabeni se-California ngapha kwele Melika bimanyene le-Rotary Club Harare Central baphe usizo lwama-wheelchair e-Harare.
Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika isola umthethwandaba we-Constitutional Court nesinqumo sawo esivimba abaphandle kwelizwe ukuvota besemazweni abakiwo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abesifazana abakubhizimusi lokwemba abakumbukiso weZimbabwe International Trade Fair Mining Entra sebecele uncedo lwemali ngoba besithi umsebenzi wokwemba udinga imali enengi kakhulu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abesifazana laba bathi ukusungula ibhizimusi lokwemba kudinga imali enengi kodwa akulamali lemitshina yokusebenzisa ngakho badinga ukuphathiswa ngemali yokusebenzisa ukuze bathenge yonke into efunekayo amabhizimusi abo athuthuke. Umongameli wenhlanganiso yabesifazana abakubhizimusi lokwemba iZimbabwe Mining Federations unkosikazi Apollonia Muzwerengwi uthe njengabomama badinga imali ngamehlo abomvu.
Akula imali, akula equipment, abafazi bafuni working capital, bafuni ama explosives, dewatering system, amanzi amanengi, ama shafts.
Unkosikazi Martha Thokozile Moyo laye okubhizimusi leli uthi akulula ukuthola imali yokuzithuthukisa.
So dubelisile lokhathesi omama uyakuhamba ufuna noma iloan njengami khathesi ngiyaqalisa ayabe ngama virgin claims the we need collateral security when we abongelayo kwakhathesi but sesithaba ngamathesi i-fidelity sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 ingela collateral.
Udubo ethi ukuba kulabesilisa abangamagovu abafuna ukubathathela imigodi yabo loba nje bayabe sebetshale imali enenyi kumabhizimusi abo.
Ukusiphethe ngoba lami so nginyekela ukuqina ngibazathi nizahlana lakho ngoba indawo yami is very productive. Kulabanye abantu abasuka besebenzise ama-muscles e-politics besebenzise ngendlela esimayisizwe. Thina ikakhulu e-Midlands ludubo lujayele ukuba khona but mina njengomuntu ovele yazi umthetho lami ngiyahlama ukuthi ngiyabe ngikhwele ema-ofisini siyakhona.
Unkosikazi Mabel Ndlovu uthi imigodi baphegelwa bagebha kodwa abalayo imitshina yokugiga amatshe aligugu awegolide.
I problem esifisana layo ukuthi omama sebe ku ground, omama basebenza asila stamp mili asilani nalabo mama mamana bathiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into singayaziyo. Sicela ukuthi uhulumeni angenele ayezivulela coronation aid ngoba sihambile abantu baphege sikhona last month babhala lapha abafake khona ipeg yabo bayi reverse up to 2011 kwenzela ukuthi ku crossane le paper leli elika mama madokotela.
Umbukiso walonyaka wenza Wemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain njalo ukhangelele ukuphela kusasa ngemva kwemhlangano weZimbabwe Miners Federation Small Scale Miners. IZimbabwe jikelele ilabesilisa abadlula inkulungwane ezinhlanu abakubhizimusi lezokwemba njalo unkosikazi Siphiwe Dube wezansi emandebeleni ematopo nguye obikwa ethengisa igolide elinengi ukwedlula abanye abesifazana ezweni. Amankampani afika 120 ayabukisa lonyaka eMine Entra 2017 kuthi amabili asuka eSouth Africa leChina. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso yeRotary Club Fresno esigabeni seCalifornia eMelika bemanyene leRotary Club Harare Central ukwabelana usizo lwama wheelchair edlula amakhulu amane i-440 kwababuthene lamhlanje emzini ophathisa abakhubazekileyo owe-St. Giles Rehabilitation Center ukuze kuncedwe labo abangenelisi ukuzithengela inqola lezi zokuhambisa. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu babuthene endaweni eye-St. Giles ukuze abakhubazekileyo labemuli eziswelayo ezingenelisi ukuzithengela ama-wheelchair babelwe usizo lwalwezinqola okuluncedo olubuthaniswe ngabe-Rotary Club Harare Central bencedisana labe-Rotary Club Fresno yakwele Melika. Unkosikazi Ayin Nyakunu ngumkhokheli we-Rotary Club Harare Central. Yena-ke uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Namhlanje kunje so abantu babuyile ekuseni bakhangelwa bebonwa abantu abalolwazi ngendlela ukuthi umuntu okumele aphiwe i-wheelchair uyabe ngumuntu onjani. Ababoniweyo namhla sebetholile ama-wheelchairs abo. Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama-wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama-wheelchair akhona. So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica. Kule Rotary Club okuthiwa iRotary Club of Fresno abasincedileyo ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga. Sathola ama-wheelchair afika 440.
Uqhubeke ethi inani labadinga usizo lwama-wheelchair eZimbabwe yonke likhulu kodwa laloba kuyingcosana lwenani elifunekayo kuzanceda abalutshwane bona labo ukuthi benelise ukuzenzela njalo bengabi ngumthwalo omkhulu ebazaleni lalabo abahlala labo.
Nxa sikhangele singasithi sikhuluma ngamafigures esingathi ngesilungu ngamafigures eZimbabwe lapha kukhanya kufuneka ama-wheelchairs angafika 30,000. Thina sitholela i-440 okuthi singathaba sibilinxa singenelisa ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikelekiyo.
Unkosikazi Nyakuno uthi bazadinga olunye njalo uncedo ebanganini babo ukuze bafinyelele unceda lalabo abahlala khatshana ledolobho leHarare laloba benelise ukunceda abalutshwana abavele kwezinye indawo eziseduzane.
Kulabanye ababuyile sibevela kwezinye indawo eziseduze leHarare, kulabanye abavele eBindura, abanye koChivu, abanye bavele koBuhera.
Iningi lalabo abadinga usizo kaliyenelisi intengo ye-wheelchair eyodwa njengoba ibiza $250 ngayinye, $250, okutsho ukuba ziningi imuli eziphila nzima ngoba zilomunye owemuli okhubazekileyo engaba ngumntwana loba umuntu omdala. Abe-St. Giles yibo abaphathise ngolwazi lendawo yokubuthanela ukuze abakhubazekileyo abalenhlanhla yokuthola lolu sizo lwama-wheelchair babuye bazowanikezwa emkhosini oqoqwe ngabe-Rotary Club Harare Central besebenzelana labenhlanganiso ye Rotary Club Fresno yakwele Melika abayibo abeze lala ma wheelchair eye St John's Ambulance kanye labe Speed Link Cargo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Praxedis Jeremiah.
Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika, iZimbabwe Diaspora Vote Campaign, sisole umthethwandaba weConstitutional Court ngesinqumo sawo esivimba izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuvota zisemazweni akizo ngoba usithi isisekelo sombuso asikuvumeli lokhu. Itale leli letu le isinqumo lesi ngomnyaka ka-2013 kodwa kalisazange lapha izizathu zalo. Iphephandaba le-Herald lithi umahlulo mkhulu uChief Justice Luke Malaba uze wapha izizathu zabo kuliviki lapho athena izizathu esikhulu yisoneso esokuthi isisekelo kasimbambi ngamandla uhulumende ukuvumela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Le yinto esolwa kakhulu ngomgcini sihlalo weZimbabwe Diaspora Vote Campaign, umnumzana Dan Moyo.
I-Constitutional Court eZimbabwe leya ayikho independent. I-court ekontrolwa yizanu and siyazi ukubana since i-new constitution yabunjwa minengi imithetho engaka-alignwa to i-new constitution le ngoba izanu ivele ifuna ukuqhubeka ibusa ngodlangamandla ongasilona olufunwa ngabantu bakithi. Sonke siyazi sayifunda i-constitution entsha. I-constitution entsha ithi wonke umuntu ongumZimbabwean ulelungelo lokuvota. So lana nje okusho ukuthi ngezinye indlela batibona angeke balandele i-constitution.
Uthi umahlulo mkhulu Malaba isisekelo sombuso kasibambi uhulumende ngamandla kasimethesi umlando wokuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote.
I think uJustice Malaba uyibala ekhetha iconstitution, uyibala eseqa ezinye izigaba ezikuconstitution ezikhuluma ngama rights amaZimbabweans as a whole. Iconstitution leya ayidiscriminate based on ukuthi umuntu ongumZimbabwean ungakuphi ngokuhlala. Iconstitution leya isobala ukuthi ithi wonke umuntu ongumZimbabwean ulale ilungelo lokuvota. So lana nje sifuna ukuthi uJustice Malaba asikhombise ukuthi yiphi ichapter kuconstitution ethi yona i-government ayilawa umlando ukuthi imake sure ukuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ulale ilungelo lokuvota.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Bathukuthele abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba umsekeli kamphathi Ntambo ogajalwe zamapolisa khonale eSouth Africa ethe abakwamanye amazwe edolobheni leJohannesburg okuyindawo ehlala abeZimbabwe abaningi kufanele bathathelwe amanyathelo ngoba sebebaningi kakhulu bagangile kanti futhi kungenzeka bagcine sebehluthune intambo zombuso kwele South Africa. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kamsekeli kamphathi Ntambo ogada lwezamapholisa kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhongi isishiya abeZimbabwe bethukuthele beganunwa abo. AbeZimbabwe yibo abaningi kulaba kwamanye amazwe abahlala emalokishini asenzekini edolobho leJohannesburg abalisa iHillbrow, Beria leUvel. Ekhuluma labezindaba ngemva kwembiko yokuthi izitezi eziningi enzekini edolobho leJohannesburg sezithethwe ngabantu abahlala kuzo ngodli. Umnumzana Mkhongi uthe abakwele South Africa akumelanga bagoqe izandla besekele idolobho leGoli lithathwa ngabantu bokuza.
How can a city in South Africa be 80% foreign nationals?
Kwenzakala njani ukuthi isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini sezakhamizi zedolobhe kube ngabantu bokuza. Lokhu kuyingozi.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Mbuso Ndlovu odabuka eFilabusi esilalatshani kodwa ohlala eEngland okwamanje uthi lihlazo ukuzwa amazwi anje ephuma kusiphathamandla sikarhulumente.
Ibuphukuphuku bukaminista ikungahlakaniphi, ikuba ingqondo ezifitshane, akasebenzise yena ingqondo, hayi inhliziyo. Nabo bakhuya ama-South Africans akubo bagcwele umhlaba wonke. Kuphela nje bona abayenzi umsebenzi wabo, babophe izigebengu, bangabopha abantu abazidlambeleyo nje abasuke kubo behlupheka.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Nkomose uthi sekucaca manje ukuthi izenophobia le ehlale siba khona ivela kuphi.
Ma kungaba khona okubehlulayo lapha phakathi ePhalamende, babheka okulula bangakwenza. Esingakubiza ngamanye amagama sithi kugegela imbuya usabulude. Ngoba angiboni ukuthi inkulumo yakhe kukhona into eyenzayo ngaphandle nje kokuthi abantu balwe babula labanye. Bayabenefitha ngathi sila siyasebenza, siyenza yonke lento, asitholi imali ezirayithi and all those things, bayakukhohlwa konke lokho.
Ngakolunye uhlangothi uMkhongi uthi kakusizenophobia kodwa basola ubugangi babantu bokuza.
The arms that are being used here in Hillbrow, dominance of foreign nationals.
Ezikhali ezisetshenziswa la eHillbrow, ukugcwala kwaba kwamanye amazwe, abantu bayadlwengulwa, kuthengiswa izidakamizwa. Kulamashabhini angekho emthethweni, izitezi zethu zihlala abantu lenhlanya esingazaziyo, kufanele sithathe amanyathelo.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gilbert Moyo uthi usegcekene ukuthi abakwamanye amazwe kabasafuneki kuleli.
Asambeni ngobuningi bethu siyelungisa ekhaya. Singabe sizodelelwa lana kwamanye amazwe ngoba sibalekile ekhaya. Sambeni siyovota noma irigging ikhona kodwa masivote ngobuningi bethu angicabangi ukuthi singehlulwa ngumbuso kaMgabe osihlukumeza kanje. Siyafe eZimbabwe sibaleke sizelana sizokufa nalana eSouth Africa.
Kusenjalo inhlanganiso yezamalungelo luntu eSouth African Human Rights Commission isimsole kakhulu umnumzana Mkhongi sithi umbiko wakhe ngwamanga awulabufakazi kanti futhi ungabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhla uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlupho ezibhekane labesifazana abakumsebenzi wokwemba abathi bafuna imali yokuqhelisa umsebenzi wabo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inani lezehlakalo zodlakela lwezombusazwe seliqansile phambilini kokhetho. Kunsukwana izisanda kwedlula kuchiswe imota yeMDCT izitolo zikamsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri lezindlu zabasekeli bebandla. Ngokhetho lomnyaka ka-2008 ibandla leMDCT labika lona ukuba kwabulawa abasekeli balo abangamakhulu amabili ngenxa yodlakela lwezombusazwe. Abanye besabela ukuthi udlakela luza kuba luningi kakhulu ukwedlula iminyaka yonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Angithi sonke siyazi ukuthi izanu ingazama ukuqilibayo wonke ingaqalisa ukwehluleka umuntu wabo omkhulu ubudlwa ngudlwambo ukutshaya abantu ukuthisela abantu izindlu baqalisa ukwethusela abantu kwenzeka ukuthi abantu bafike esigabeni sokuthi yebo sizafa yekela sibavotele kumbe abantu bayekele ukuyavota ngoba bekwazi ukuthi singavota noma sivote singavotanga siyahlukuluza thiyanini lapo ingani izanu singena-ke kungavumanga uzulu wonke.
Nanto udaba mnumzana Mkandla, wena uthini ngodlakela lolu oseluqhamukile elizweni?
Hayi, udlakela lolu oseluqhamukile ngolwa ngamabomu njalo lwenziwa ngabantu abangaziyo ukuthi khona impi wini kumbe violence kwini. ngabantu nje kuphela laba bathunywayo laba abangazilutho impumputhe. Kodwa bekusase nalolo khetshayo ehlukuluzwa lowo uzabisela ezama ukuzivikela. Ekuzivikeleni kwakhe akusafanani lokwayizulu. Uzazivikela ebese wina. Uyabe seza wina ewine yonke into elwe ewine impi yangkhona ewine ibattlefield yangkhona. Ngakho kudlwangudlwangu lobo asebeqalisile ukulwenza lolu, hayi akusukume la zinkokheli ziphakathi kwelizwe leli zixhasane lenkokheli zomhlaba ukuthi lokhu ke sina sikuphethe njani, phela kasiphathanga lutho, induku kasilazo. Abahloniphekayo banjengobokhumalo umama njengoba bekhona lesephalamende lapha, ababatshelane ngaliqiniso ukuthi lokhu phela kuzakwenza ukuthi okade lokhu kunika umhlathi eqine sithi umhlathi wakhe usubuhlungu kakhulu ebesebisela. Uzabisela kungasi ukuthi ujonge ukubisela, kodwa uyabevika ezama ukuthi khona ezivikele. Kodwa kuzamemetheka ngoba nizani yona ngokwayo kathesi kaseyozani liyana siyaziyo. Siyizani yamayouthi abangazi lutho nje impumputho eziphiwa imali kumbe eziyengwayo ukuthi ilizwe leli lalimi njani. Abayibo abanikazi sibili bezanu ama-war veterans lama-ex-detainees labanye abantu nje abayibona yini, ababuyeli futhi lapha entweni enjenge-violence, abasoze bekwenze futhi. So laba abafuna ukusetshenziswa laba kumele bezibuze kathathu ukuthi basetshenziswa phezu kukabani ukuthi bethini.
Ye, ngiphenduke kuwe Nkosazana Khumalo, sike sabona eminye imbiko lapha emaphephandabeni ethi yona kungakusenzakala ukubana ubudlwangudlwangu obukhona ikakhulu eHarare bubangelwa ngalinye ixuku le-MDC. Uthini wena ngakho kona?
Kule nto eqakathekileyo njengezalwane zaseZimbabwe ukuthi siyinanzelele. Lokhe iZANU yabusa kuleli lizwe esasihlala sikuzwa ludaba lokuthi iZANU divides and rules. Yingoma esayizwa angisakwazi ukuthi intolontolo. Umsebenzi wezanu ukuthi isibophanise imisila, siqalise ukulwa sodwa labo futhi bephakathi abangabaqali bendaba yena le ntshukithi zenu bese kuthiwa yithi. Besenzela ukuthi uZulu phandle abese sithi no, amabandla aphikisayo lawo abayazi into abayenzayo. Yi-divide and rule eyenziwa izanu. Ngoba umele sikwazi ukuthi sonke silwa impi enye, sifuna ukukhipha izanu esibulele ilizwe. Namhlanje nje limbuya ngoluthi ngendaba yezanu. Kodwa bona bakhomba ngowaphakathi. Lingangena kumabhorodoli brook abo lapha bakakhona, inkamanzi ziyawa. Thina ngapha edubekayo sihlaba umkhosi ekuseni eminja ntambama ngabantu abalutshwane. Bazasibophanisa imisila. Thina asenzeni okufunwa nguZulu ukuthi sizikhiphe ebugqilini lobo. Abantu abethu bahambe bayesebenza. Namhlanje sijwaya ngabantu abethu ngokuthi wona laba abantu abasingindezelayo sebethengela abantu abathi into ezidakayo antana sebehlanya. Ngendaba eyodwa ngabanamsebenzi sephumile ezikolo sebepasile imisebenzi wa bayaphuma emaredeni besithi khona bona bavule imisebenzi eyi-2 million. Kodwa uduke ukuthi thina amaZimbabweni singacabaniyo azange sibuze ukuthi which economy formal or informal. Kanti ke ukuthi bona yibo abenza ukube namavendors lapha phandle na ababanika malini ukuthi bayethengisa ama-toothpick. Akulasenti ababanika yona. Bahleka abantu abethu thina sabafundisayo sithengisa inkomo. Sithathele izindlu. Hayi bo.
Mnumzana Mkandla, ukhetho luyasondela. Ubona ungani luzamemetheka ukwedlula okukhona kathesi na?
Udaba lwe-violence lolo lodlakelwa luzamemetheka ukwedlula kathesi ngoba nayo iZANU kayibambananga yona yodwa. Izaqalisa yona yokodwa ukulwa yona yodwa ngaphakathi. Belwisana nje bona bodwa kube sokumemetheka kuyebamba labangaphandle njengoba vele sokuqalisile. Yatsha imoto ye-MDC iviki zona lezi ezidlulileyo. Kuneke sikuzwayo lapho ukuthi khona sokulokwethuselwana lamatitsha afosela ukuthi emhlanganweni. Kukhona i-violence yona liyana. Kodwa kudlakelo lolu luza kubamba kakhulu ngaphakathi ngoba ama-overtrain kasabambananga ngaphakathi. Babe sebechithekela ngaphandle kube sokusiya mumatheka kuyewela kwezinye izindlu.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abaqhuba izifundo zobukhokheli khonapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Liberty Bebe uthi kuningi asekufundile okuzamnceda ekubeni ngumkhokheli oqotho. Abasakhulayo abakuhlelo lolu sebelenyanga beqhuba izifundo zabo njalo bazigqiba ngeviki ezayo. Sixoxele Bebe oqhuba izifundo zakhe eRutgers University.
Kuningi nje esesikufundile lapha. Oqakathekileyo ukuthi okokuqala ukuthi sifunda from each other njengezizalwane ze-Africa, ukuthi sibekwazi ukuthi kanti abanye ontanga abaqhuba inhlelo ezifana nalezo thina esiziqhubayo emazweni ethu bakwenza njani, kuyini okuhle abakwenzileyo, kuyini okubi asebefundekikho. Okwesibili yikuthi lathi nje njengoba sile nhlelo esiziqhubayo kuyini esingabatshela khona, kuyini esingafunda kibo labo abangakufunda kithi. Sithole amathuba okuthi sivakatshele inhlanganiso ezithiyetshiyeneyo lapha kwele Melika, lapho ukuthi sifunde kizo lazo zifunde kithi ukuthi kanti yiziphi indlela esingaqhuba ngazo ngcono inhlelo esiziqhuba emazweni ethathiyeneyo. Okwesithathu, mina ngiseRutgers University lapho engifunda khona esingakuthi ngama-theories awe-civic leadership, ukuthi kuyini engingakwenza ngcono njengenkokheli yenhlanganiso esebenzela e-Africa, lokuthi kuyini engikutholayo kwele Melika okungenza ngikhangele umhlaba, ngikhangele ilizwe leZimbabwe ngendlela ethiyeneyo.
Kuyini okugodwa Mnumzana Bebe okuqakathekileyo mpela obuye lapho ungakwazi ongathi sukwazi manje ngobukhokhele?
Engingakutsho mina okukodwa yikuthi nxa uyinkokheli kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi kayisuwe ololwazi lonke. Ulwazi lukhona ebantwini bonke nje noma bengekho ezikhundleni zokukhokhela. Kuqakathekile ukuthi ufunde ukulalela, ufunde ukuthola, ukufunda lawe kwabanye obakhokhelayo.
Umnumzana Liberty Bebe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo leMandela Washington Fellowship.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kuqalisa inyanga kaNtulikazi, uMongameli Donald Trump wabika ukuthi ele Melika lizanika izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamajumi phose amane amadola 639 million yokunceda amazwe akuqela ele Somalia, South Sudan, Nigeria leYemen. Umnumzana Robert Jenkins, umsekeli womqondisi wohlangothi lwe-USAID olubizwa ngokuthi yi-Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance, uthi abantu abaningi kakhulu badinga uncedo emazweni la lapho okulendlala emangalisayo khona kanye lempi yomvukela. UJenkins uthi loba kuloncedo olunikwa abantu labo emazweni la oluvela emazweni atshiyeneyo kusobala ukuthi kulendlala okumele inqabelwe yilabo abalemali. Uthi indlala le kwezinye indawo ibangwa kakhulu yimpi yomvukela. UJenkins uthi ukuswelakala kokudla kuqhubekela phambili emazweni la okwenza ukuthi abantwana labesifazane bathwale nzima. Uthi emazweni anjengeSomalia kunzima ukunika uncedo abanye abantu ngenxa yempi yomvukela. Kwele South Sudan leYemen, impi yomvukela isibhidlize umnotho, yamisa ukulima lokuthengiselana njalo yenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla ethiyeneyo. Kwele Somalia leNigeria kufunakala ukudla lolunye uncedo endaweni lapho okulamalicatsha eBoko Haram le-Al-Shabaab athwalise nzima abantu makhaza. Imali le enikezwe ngele Melika izencedisa ukuphandela uzulu ukudla, imithi, ukwakha izambuzi, ukulungisa indawo zokunatha amanzi ahlanzekileyo, ukwenza indawo zokuhlala zalabo ababalekela impi, ukuvikela ukuqhamuka kwemikhuhlane lokunceda iziphepheli. UJenkins uthi okwamanje ele Melika selinikeze amazwe la imali efika phose amabhiliyoni amabili $1.8 billion lonyaka. Uthi uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili enceda labo abahluphekayo emazweni atshiyeneyo.
Ololo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Hayike kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo esikhathika sizavuma ukubana siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngontungami Linkomo.
Lami owenu Chris Gande silithiya kustudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.